Abasakhulayo laba bathi bahlezi betshaywa njalo behlukuluzwa libutho kanye lamapolisa lapho befuna ukungena ezidaladeni betshengisele ngenduba ababhekene lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uZulu ukubuthana atshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ongunobhala jikelele wabatsha obona ngokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla le-MDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale silokuthula ikazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelu besingafuni ukulwenzela la uhlelo lelu besifuna ukufaka estridini sisenzela ukuthi loyehlileke ukufika la nomama oshaya indoda esendlini lo baba orepha umntanake esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi but kungathenani lanila yazi ukuthi izani njani.
Amazwi akagcizelelwa nguPhilip Mpofu wathi uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Violence evumelileyo whatever case into kumele singene kiyo njengentsha yikudlwengulwa ne-violence eyenzwa nguhulumende ukuthi bakhweze impuphu ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukansila kawa-2 edolobheni leGwanda ukhuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Uhulumende wayithi kunecala yithi mina ngikunecala yithi thina njengabantu be-MDC kuyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo. Yiwo amalungelo ethu okumele sibe lawona leyo kodwa ubhizi uyasithathela amahle nansi isikhathi okumele sifuze nalezo i-16 days kumele sisukume sithathe amalungelo ethu sihambe nayo.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli MDC edalele ephalamende uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
Izinto zama-child marriages zigcwele ngapha vele kwakhona lokho i-province yethu is the highest yiyo ephezulu kulama-provinces wonke eZimbabwe yendaba zama-child marriages. Nxa uthethe umntwana asinandaba lokuthi umntu obole ngemalini as long as under 18 ulecala.
Izansi emandebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlwengulwayo njalo umgcini isihlalo wabatsha kulesi sabelo uMnumzana Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bengathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Uthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele singaze sathatha ukwesaba siqathe ngaphansi kwakho sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukuthiya imeseji encane yokuthi sukuma ukhulume. Chisa mpama chisa.
Lo mkhankaso oqale ngoMvulo mhla ka-25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyofika mhla ka-10 Mpalakazi. Lona akakhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Stand Against Rap. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.